Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Ntuli yazi 2022 ngumphrakisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalisele ukuvota bakhuthazwa ukubana bayihlola ukubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll.
Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho ku-voters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizalwa sonke siyekwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothiwa barejista ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi.
Izisebenzi zikahulumeni zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform zithi awusangizincedi lutho.
Ukucatsha ngomunwe kakusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo ingaphiki into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangwijika uthi akusiqiniso ukubana inkinga zokukhula komkambo omnyama zibangelwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kumele bayehlola ubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu olwe-voters roll. Embikweni owethu lwenamhlala ikomishini ithi uhlelo lolo luzavulwa mhla ka-17 kulinyanga luyephela mhla ka-26. Ithi lola lo kumele aye lapho azavotela khona kuma election centers, njalo ithi nxa kukhona ukuyabe kuphambanisekile kumele kuhle kulungisiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabamele bepharlamente lamakansila ole delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka 2023. Le commission ithi umuntu oyenelisa njalo ukuhlola ibizo lakhe ngokutshaya ucingo ngu *265 # kumbe ngokuya ku website elekheli ethi bvrainspection.zec.org.zw. Untungameli Nkomo uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso eye ekhaya vote 2023 uNkosi Konadi Witi, yena othi luqakathekile kakhulu lolu hlelo.
Lokhana kuqakathekile kakhulu kupart of i-process le siyakiyo ekuthiwa ngeyi-delimitation, ngoba i-voters roll yona le sizayi-inspector yiyo i-voters roll ezasetshenziswa nxa sokuqunywa okwequmeni kwezabelo. So kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele, sizathola ukuthi abanye babe-transfer from a constituency to another, sizathola ukuthi abanye i-information yabayikho correct. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise leli thuba ukuthi ba-inspecte, ba-check amabizo abo, bacheke ukuthi bakhona yini. Okuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi khona yini ku-voters roll, ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho ku-voters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizalwa sonke siyekwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothiwa barejista ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi, asikhangele namabizo ethu ukuthi angabe khona yini. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi nxa sikhuluma ngenani labantu ababhalise ukuvota, nxa ubhalisile lawe kubaliwe yini kumbe kawukho, nxa ungekho bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi ube part of the electoral process. Kuyancedisa futhi ukuthi ama-elections angakabuyi, at least umuntu aconfirm ukuthi hhayi ngikhona la kuleyo voters roll.
Kulabo abangakuchaya indiva lokhu, ungabachasisela ingozi yokungayihlola imininingwane yabo. Ukuthi sokusenziwa idelimitation kumbe sokuvotwa bahambe bathola ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kumininingwane yabo. Yiphi ingozi esuke ibe khona?
Ingozi enkulu ekhona ukuthi uvuke ekuseni usithi uyavota, ufike utshele ukuthi hayi ngekuvote ngoba ibizo lakho kalikho ku-voters roll. Uhlupho olulandelayo ukuthi uthi usithi uyavota bethathe i-ID yakho bebona kubhaliwe ku-voters roll lokubhalwe ku-ID yakho akuhambelayo. Kutsho ukuthi khona isizalwane seZimbabwe lesi siyabe sithi sibhalisile ukuvota kodwa esuke engabi le thuba lokuthi akhethe ubukhokheli angafuni ukuthi umkhokheli ewadini yakhe kumbe ku-MP kumbe ku-presidential. Njalo kade kule ku-delimitation lapha ukuthi i-delimitation isebenzisa ama-numbers ukuqinwa kwezabelo kusetshenziswa ama-numbers. Kuqakathekile ukuthi nxa ungumhlali weMagwegwe njengomzekeliso kumele ukuthi nxa u-checker i-inspector voters roll ubone ukuthi ubhalise kwamphi eMagwegwe. Ungatholakali ubhalise eNkulumane lapho ungasoze ukwanise ukuthi even ngelanga usuyavota uyevotela khona umbugcine usubhalise u-checker. Wena uvele usuzihlalela kobulala. So kuqakathekile khonkhani ukuthi ubekwazi ukuthi imininingwane yakho iminjani ku-voters roll e-producer yesiveki. Ama-mistakes akhona kuyathi kuphanjwa lapha emakhompyutheni ibizo lakho lingabhalwa kuthi njengelami elide kangaka. But kuqakathekile ukuthi ithuba leli silisebenzise ukuthi sibekwazi ukuthi hhayi i-information iqondile emagwebhu esibila sengasukela ubane sengisungakwanisa ukuthi nxa ukulungiselela ukuvota uvote ngo-2023. But okuqakathekileyo futhi ukuthi imininingwane leyoala abhaliswe ku-constituency yona lancedisa nxa sokuqunyisa bele.
Oh, Nkosikona Dibithi, isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023. Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform, osithi lumanyano awuzincedi ngalutho. Zithi zizaqhubeka ngesinqumo abasinika uhulumende esamafiki amabili andubana bakhalale umsebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva komhlangano wezisebenzi zikahulumende zikhalaza ngodaba lweholo lazo ezithi kalincedi lutho. Uhulumende uyala esithi imali ayinika izisebenzi yiyo ayenelisayo kodwa ukukhwela kwezinto okwentengo yempahla ezisetshenziswa nsuku zonke sekushiye izisebenzi zingasela okokwenza. Abameli benhlanganiso ezimela izisebenzi bathi akusancedi ukwala bekhulumisana lohulumende ngoba engabalaleli. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi njengezisebenzi sebediniwe ngokusetshenziswa.
Asiqali thina lamhla sesize sajoyinwa ngezinye izisebenzi. Thina njenge-ATUS sakhuluma kudala ukuthi NJNC isiphamaso se-dialogue platform. So nxa ezinye izisebenzi sezikubonile ukuthi laphana bezisenza umdlalo ukuthi sesiyaqalisa njengezisebenzi ukutshela uhulumende ukuthi izisebenzi yithi khuluma lathi ngeholo lethu. And indlela elula yokukhuluma lathi ngeholo lethu ikuthi sivuke sitshele uhulumende ukuthi iJackson izazihlabela umuntu yodwa, ichoko izabhala emdulwini yodwa, labana abagebhayo emamayinini baza ipiki la izavuka igebha yodwa. Kodwa kubalulekileyo lina baleleli bakastudio 7 lani Zimbabwe yonke, nxa kudubeka isebenzi kahulumende kudubeka wena ngoba yini elichatshwayo emzini yami. Sicela ukuthi mhlaka 18 lisincedise ukutshela uhulumende ukuthi ibhondi kalisasebenzi. $100 liyana kababiseli 450 abayijontshayo. Asidinge enye ingxenye ukuthi yaya nga. Yona leyo abazayifaka 450 sizajabula ukuthi lamhla sesibuyele ku-2018 ngo-October. After October uteacher uhamba ngezigamba, ipolisa lihamba ngezigamba, amasosha ahamba ngezigamba. Pho oncedisa uhulumende mbani? Uhulumende weZimbabwe kade sibukwa kubi ngenxa yezisebenzi zakhe. Esezigcwele iganga lonke ziyatshiswa eSouth Africa izisebenzi ngoteacher abatshiswayo. Ngonensi abatshiswayo, ngodokotela abatshiswayo. Moyo Themba kuye ATUS spokesperson.
Ukusenjalo, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyasola ukuba ukhetho luka 2023 lungaphuma kakuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Mnangagwa egcobe abantu abaza kuba ukomiti yezekhi kumnyaka ozayo, wabeka indodakazi kamsekeli wakhe ukuba ibe ngenye yabantu abazakhangelisisa ukhetho. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana uSalo Siziba uthi njengebandla ukubekwa kwendodakazi kaMohati uAbigail Millicent Ambrose Mohati kuzekhi kuyadanisa kakhulu.
Ngiyabonga indaba ka Commissioner Mohati, indaba okufanele icubungulwe iParliamente. Sithume ama members of Parliament ukubana ke indaba le icutshungulwe ukubana wangena njani, ikakhulu nxa sikhangelele interview ayenzayo njengomuntu ke o-interested njalo ngenxa yokunoba wakhe ngumuntu ke o-contesta kuma-elections. Asikhangeleli ukubana iZimbabwe Electoral Commission ingayenza ke into enjalo, yikho ke sisiya emadale njalo sikhulumile ukubana ke nxa into le engalungiswanga sizawa lokuhlangana labantu bonke ukubana sitshengisele ukubana thina asila kuthaba njalo lokwamukela indaba ke yokufakwa kwamntwana kaMohati ukubana ibe ngukomishina ezekhi. Sikhangele ukubana uMohati is an interested party.
Uqhubeke esithi njengebandla balezikhalazo eziningi abafuna zilungisiswe kungakwenziwa ukhetho, ezibalisa ukuba bazi lapho okuzalungiswa khona lokuthwala kwamaphepha okuvotela ama-ballot papers. Uthe njalo bafuna ukuba uhulumende abavumele kube lokukhulumisana lokukhumisana umlotha ngodaba lokhetho ukuze lukhiphe impumela eyamukelekayo. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Duwe uthi ibandla lakhe yilo elaqala ngokukhuluma ngodaba lokukhumisana esithi bavumelana le-CCC kulolu daba.
Udaba lokuthi kumele sihlalisane phansi njengabantwana beZimbabwe ukuze silungisise konke okusihluphayo okubalisela okokwenza lokhetho, imithetho yokhetho. Ludaba ebesivele silufuqa, yikho besikugijimisa kakhulu khonokho osokubonwa yibona labo asebekhuluma labo asebesilandela umbono esivele sawubeka ebandla ngaphambilini. Abadala abaziyo bathi hayi, imidlwane kayithungululi ngalanga linye. Kuhle ukuthi sebekubona, osokumele sikwenze ukuthi sincedisane ukufuqa khonokho ukuthi wenzakale, ngoba nxa singazange sibe lengxoxo ezimayelana lokuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, akusoze kube lokhetho oluzaba lempumela enhle. Nxa singabanga lokhetho olulempumela enhle, kutsho ukuthi into ziyabe ziyaqhubeka zinjengoba zinje. Ngakho ke into thina esiyaziyo njengebandla le-MDCT ukuthi abantu bangahlala phansi bakhulumisane, akukho ophuma engaphathanga lutho. Yikho nje sasisithi asihlaleni phansi sonke nini, sihlale ngokuhloniphana, sihlale ngokwazisana, sihlale ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi kube lempumela ezaqhubekisela ilizwe lethu phambili.
Uyaqhubeka ukufuthelana elizweni ngesikhathi amalungiselelo okhetho luka 2023 esekusibanga saphezulu. Ngimele isitu 7 ngiseHarare. Nimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance likhuthaza abantu kubana belivotele kukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlalakahle elizweni. Lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugalo lwabebandla olwe-Matabeleland Freedom Charter. Umholi we-Freedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele usandakele mhlanga we-Studio 7 ukubana basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo
umbuso okho. khona sesizame sazama sacela sakhala sakhenye kusobala ukuthi awudalelwanga thina akukho esikutholayo kasilalelwa kulokho esikwenzayo ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu siyachonela yiliphi lifa esilikhiyela abantu abethu ngoba kunje akukho yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke ongabandlululiyo yalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlangane naye walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance uphikisana nakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaziqhubeka sikhula lokukhulu khathesi yikwakha ingatsha zobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga wakhiwe-ke ingatsha kukhuliswe umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela sokunenge ofale kwakhiwe esithi thina yama-policies ye-conferences ayepolice kuyakhiwa-ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekileyo ngoba kunengatsha zabontanga kunengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapho awokunqoba sesikhangela lamanye amabala
Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso osebenzisa ukwechisela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sisideleyo ndlela sizahlehlela emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisitha ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye la kwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi siyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na phala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa kuneni kuyalumatha kugcwale indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuwukuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinithane ngalokho engingakuthiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngikhoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu nani
umnumzana Samukele Hadebe ngumholi webandla le-Freedom Alliance limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi boyephula ilungelo loluntu Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo abakuhlelo ole Nelson Mandela Youth Fellowship. Oluletha abasakhulayo uzofunda ukuzilolonga kunhlelo zentuthuko abazisungulayo besekhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Onobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen uvumelene lomunye wakhe wele Japan uShunichi Suzuki ukubambisana ukudinga amacebo kwenqabela udubo lokuqonga kwentengo yokudla lempahla ikakathekileyo empilweni yabantu nsuku zonke kanye lokwehla kwamandla emali zamazwe omhlaba okubangelwa yimpi phakathi kwele Russia lele Ukraine. Iziphathamandla zombili zihlangene edolobheni le Tokyo kwele Japan namhlanje. Obona ngobudlelwane bukahulumende wele South Korea lamanye amazwe omhlaba uPark Shin uhlangane lomeli womutsha welemelika elizweni lakhe u-US Ambassador to Japan Philip Goldberg edolobheni eleSeoul. UGoldberg ufike kulelo lizwe ngesonto ukuyaqalisa umsebenzi wakhe. Usiba lukhulu wesabelo seTexas khonapha eMelika uGovernor Greg Abbott uthi uyasekela isiqondiso sokuthi wethule umfanekiso owevidiyo ende okwedlula ihola lonke wesehlakalo sokudutshulwa kwabantwana abaphose bafike amashumi amabili esikolweni eseRob Elementary School edolobheni le-Uvalde ephambana lesiqondiso sikamtshutshisi omkhulu waleso siqindi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ uDr. John Mangujka uthi yena akusiqiniso ukuthi inkinga zokukhula komkambo umnyama zibangelwa nguhulumende ngoba yena-ke engasatholisi amankampani imali yakwamanye amazwe esithi amankampani lawo yiyo athengisa impahla kumbe kuqhuba imisebenzi kahulumende yiyo aya kulowo mkambo ukuyathenga imali. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Echasisa indlela umkambo owe-auction system osebenza ngayo kukomiti yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali kahulumende, i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. UMangujika uthi udaba lokuthi uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuhlawulela leyo mali, lawo mankampani athengisela uhulumende impahla afaka intengo eqonge kakhulu okuthiwa ngesiNgisi yi-forward pricing, njalo lapho esebhadaliwe leyo mali yakuleli aya khona emkambo omnyama ukuyathenga imali yakwamanye amazwe, besithi ngoba amankampani la afuna ukulondoloza imali le ikumali yakwelemelika. UMangujika uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhangelisise indlela athenga ngayo imali lamankampani kanye lendlela esetshenziswayo ukuwabhadala.
What does this mean in layman's language? Because you don't know when the government is going to pay you. For example,
ukucho ukuthini lokhu ngolimi lwabantu oluvamileyo. Isibonelo, esikhundleni sokusebenzisa intengo yemali esemthethweni ngaleso sikhathi, inkampani inquma ukusebenzisa eqonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi izokube sifike kuleyo abayabe beyithile. Ukuthi lapho uhulumende esewahlawulele la mankampani aqonda khona emkambo omnyama uyathengisa imali yawo. Ma lokho kusenzakala, ukutsho ukuthi wonke umnotho uyalandela.
Kodwa umnumzana Efi Dlela Ncube ongumcebisi kwezokulondolozwa kwelungelo labathengi kunhlanganiso e-National Consumer Rights Association NACORA uthi okuthiwa nguMangujika yikucatsha ngomunwe.
Ukucatsha ngomunye kakusebenzi, iReserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo, ingaphiki, into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle, ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusenjalo uManguji kauthi eleZimbabwe alilawo amandla wokuthi libe ngelisebenzisa imali yakwelemelika njengesetshenziswa nsuku zonke. Inkulumo kaManguji ka iza ngesikhathi kulokuchalaza okukhulu ukuthi ngabe ilizwe lisebenzisa imali yakwelemelika njengendlela yokulungisisa inkinga ezikhona ehlangothini lezomnotho, ukukhula lokuqhela komkambo omnyama elizweni, ukuqhubeka iphela amandla imali yakuleli kanye lokuqonga kwentengo yempahla. UManguji kawuveze lokhu njalo ngesikhathi evela phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali, iParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance, esithi imithetho ebekelwa uhlangothi lwezemali kanye leziqondiso zakhona kuyingxenye yemizamo yakhe uhulumende ukuthi alungisise inkinga ezikhona kulolu hlangothi. Kodwa uNcube uthi indlela yokusebenzisa imali yakwamanye amazwe kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje, hatshi kube lokhe abantu betshayelwa imithetho engapheliyo.
Idola leZimbabwe ngeke liqine nje ngokutshayelwa umthetho, liqiniswa ngezomnotho ezingekhoyo. Ngakho ke okungcono yikuthi kusetshenziswa imali yangaphandle, lokho kuthiwa i-dollarization. Yikho kuzavikela abantu ekuthini izinto zingakhweli zisiya phezulu kuso sonke isikhathi, bakwazi ukuthi impilo yabo bayihlele ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende agoqela umnumzana Energy Mtodi weZANU PF, umnumzana Rusty Makam, lo mnumzana Willas Madzimure abe Citizens Coalition for Change CCC baveze ukukhathazeka ngalolu daba lokuthi imali yakuleli iqhubeka isenziwa ukuthi iphele amandla ayo, kanye lokuthi uhulumende uhlawulela eminye imithelo yakhe esebenzisa imali yakwamanye amazwe. Bathi lokhu kukhanya uhulumende ngokwakhe engayithembi imali yakhe, besithi imali yakuleli isiseduze lokwaliwa ngabantu njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo, emdlalweni wama-chevrons wesibili umkhankaso wokudinga amaqembu okuyaphatheka umncintiswano wenkeze yamazwe omhlaba e-ICC Men's T20 World Cup banqobe ijezi ngamaranzi angamashumi amabili lantathu. Umncintiswano wamazwe omhlaba uzaqhutshelwa kwale-Australia ngomnyaka ozayo. Intethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Nyaji usiba lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amane lesithupha 146 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evin uthi bebevele behlose ukubuthelela ikhulu lamachumi amahlanu amaranzi.
Besicabange ukuthi singazifaka esimeni esihle nxa singafikisa ikhulu lamachumi amahlanu. Njalo sibonga uLuke Jongwe labanye abayenze siphose silifikise lelo nani.
UJongwe utshaye amaranzi angamachumi amabili lathoba munemunye ngamabhola alichumi lantathu, njalo ulandele uSean Williams kubadlali beqembu leZimbabwe abathole amaranzi amaningi. UWilliams ngiyokhethe ukuba ngumdlali odlale kuhle emdlalweni wanamhla ngemva kokuba etshaye amaranzi angamachumi amahlanu lesikhombisa ngamabhola angamachumi amathathu lathoba munemunye.
Look, I think obviously there was a lot of expectations on a big touch.
Ngokubona kwami abantu bebekhangelele ukuba sitshaye amaruns amaningi ngemva komdlalo wethu wakuqala. Isimo senkundla singaguquka, kodwa inhlelo zethu kazintshintshi, njalo nxa singaqhubeka silandela lokho esiyabe sikuvumelene njengeqembu sizaqhuba kuhle sibe nabadlali abadonsa kanye kanye. Inkundla yakhona inkulu njalo ibhola alitshayeki lula, kodwa wonke umdlali engenza lokho okumela kwenze konke kuzahamba kuhle.
Iqembu leZimbabwe lele jezi yakusibaya sikaGroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Singapore. Iqembu leZimbabwe lele United States ale miklomelo emine iqembu ngalinye ngemva kokuba ele Melika linqobe ele Singapore 132 runs emdlalweni walo wesibili. Emidlalweni yosuku lwakuqala ngomvulo eleZimbabwe linqobe ele Singapore ngama runs angu 111, kuthi ele USA lona litshaya ele jezi ngama wickets ayi-92. Ngolwesine iqembu leZimbabwe lizadibana lele United States emdlalweni wokucina wezibaya, njalo elizanqoba lapho yilo elizabhutsha liphezu kwengalane yemiklomelo kusibaya sikaGroup A. Ukapteni weqembu leZimbabwe u-Evin uthi kuzamile babophe ziqine ngolwesine.
That's going to be a big game for us as it is going to be.
ngumdlalo omkhulu kumaqembu amabili njalo thina kuzamela siqine ngalokho bese kwenza kuhle ajuba sizihluphe ngalabo esidlala labo kunidlalo
yesi seligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.